vice-presidenti weAmerica uKamala Harris uzobevakatshela kwele-Afrika, iGhana, iTanzania leZambia. Siyazi ukuthi ukuvakatsha kukaKamala Harris kuza emva kokuvakatsha kukaJill Biden, lapho esibona khona ukuthi lakho futhi kulandela imithingi eyama-African Heads eyenziwa nguBiden towards ukuphela komnyaka odlulileyo. Sibona ukubana i-Amerika izimisele ukuqinisa ubudlelwana ngamazwe ase-Afrika. Sibona thina kuyinto ebalulekileyo ubona ukuthi ba-challenge iChina lamazwe afana lako-Russia ukuthi bangabi le-influence enkulu e-Afrika ukwenzela ukuthi balance ama-interests awe-America.
Kuyini kanti vele abakufunayo wonke wona la amazwe nxa sikhangelayo eMpumalanga kumba eNtshonalanga?
I-Africa ilama-resources amaningi adingakalayo emazweni la. I-Africa ilama-minerals amaningi. Kodwa manje siyazi ukubana i-plutonium kukhona i-mineral e-serious effort edingakalayo ekwenzeni ama-battery, and itholakala i-mineral yona le itholakala kakhulu emazweni e-Africa. Ama-battery siyazi ukuthi aqakathekile njengoba umhlaba wonke jikelele u-shifta ukuthi uqale ukusebenzisa i-electric energy ukudlula i-energy etholakala emalahleni lakuma-oil, ngoba le yiyona edamaja umkhathi. So there is a scramble for ama-renewable energies, and i-Africa ilama-resources akhona amaningi lapho. Njalo futhi politically kuyacaca ukuthi i-Africa ile-population eningi, njalo i-trade le-economic development engenzeka lapho inkulu kakhulu ukuthi ubudlelwano lobu buqakathekile. And therefore ilizwe le-America libona ukuthi lisalela emuva emazweni afana le-China le-Russia asebe establishe ama-relationships amaningi lamazwe e-Africa. So labo bafuna ukuthi babe khona lapho kule competition. Amazwe e-Africa athuthukise ubudlelwano le-United States.
Kungaba yiso na isizathu sokubana bonke bonaba abayithekelela izwekazi le-Africa bayakhekheleza abafiki eZimbabwe? Kungaba yikuthi iZimbabwe ilobudlelwano bo-China labo-Russia na?
IZimbabwe ngingathi mina ubudlelwano bayo le-America complicated, ngoba iZimbabwe siyazi even up to now ukuthi kulama-targeted sanctions kumakhampani athize lakuma-government officials like uBumnangagwa le-family yakhe ba-under ama-sanctions. So without ama-sanctions la afana la ama-targeted sanctions la, without them being lifted, I think mayengazanga khitshwe, I think kuba nzima for i-US ukuthi ibonakale isiba seduze leZimbabwe, ngoba iZimbabwe ukuthi ama-sanctions lawa azafakwe yizo indaba zombusazwe lama-human rights violations. Amazwe afana labo-America, Britain, Canada athi iZimbabwe kumele kulungise lokho. So until first time that iZimbabwe ilungise izinto lezo abakhuluma ngazo, ubudlelwano bakhona angiboni ukuthi bungaba lula lokhuya ukuthi bangavakatshelana. Lokuya sibona ama-dignitaries la vele e-America evakatshela amanye amazwe e-Africa.
Kubikwa uKamala Harris wake wahlala eZambia, ungasitshela ngokuhlala kwakhe khonale eZambia?
Yes, kuthiwa esasemncane uKamala Harris, I think kunywa ngeminyaka between abo-1965-69 uke wahlala eZambia esasemncane, I think kuboma-5 years old, ngobana ukhulu wakhe uGopalani wayesisebenzi sehulumende ye-India, wayedeployiwe ukuthi ayesebenza eZambia ancedise obo-Kenneth Kaunda ngaleso sikhathi besanda kuthola i-independence. So uKamala uke waya lapho, wayahlala labo isikhathi esize.